ukungani kuhle kwezulu lonyaka lokuthisa kwelanga okudlulisa amalawulo sokuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lingasela themba lokuthola isivuno ngoba izilimo sezithile kulandela ukuthisa kwelanga okudlulisa amalawulo. Ngalokho iningi lezakhamizi selilahle ithemba lokuvuna njalo kalisazihluphi ngokuyahlola emasimini. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi evokole insiza uthi isimo kasisihle emasimini.
Ungalayithi umentshisi kubhebhe nje indlala, hayi indlala enkulu kakhulu. Uvele nxa usithi uyakhangela nje ubona esihambeni ungalayi ngitsho imali kusho ukuthi vele iplani kayikho. Impuphu la intengo zakhona ziphezulu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi emawane eKwanda South laye othi lonyaka indlala enkulu kakhulu.
Kunamanzi ezifuyo akula, amadamu secishile ngoba kungaqhubeka kunje sokucisiyafika uJuni. Vele ngathi vele lonyaka akula muntu uyasala njenkomo ngoba last year zife kakhulu, sezafa lamadonki yonke into yafa.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze eKwanda North uthi isimo esisemasimini siziswa usizi. Ugcizelele ngokuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele asize uZulu ngokudla ukuze engabulawa indlala.
Uqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi iZulu kalinanga kuhle, abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Ngenxa yokungani kuhle kweZulu iningi lezakhamizi selivulele izifuyo emasimini uthi unkosikazi Juliet Ngiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abantu sesitshayisile emasimini, mbona nje bonke abantu abaningi lapha sebesemagumeni sebesukile emasimini. Already abantu sebelendlala. Eminyakeni lesisikhathi abantu sebesesidla amakhomane, sidobhadobha umumbu, sidobhadobha ongamazambane, akulalutho. Njengotshani bona sebutshile sebomile, indlala yolonyaka imbi. Imbi izigaba zonke ezemandebeleni ngapha, hayi ziyabongolela sibi.
Imizamo yoxoxisana labogatsha lwezokulima ehlule ngoba umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni unkosikazi Shubika Isibanda ethe sikhulume labakhulu bakhe esigodlweni eHarare abangaphendulanga imibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso ye-World Food Program encedisa uZulu ngokudla ithi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million kuleli badinga ukuncediswa ngokudla. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olunakekela isifuyo olwe-vetinary solubike ukuthi sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilithumi lambili 12,000 selokhu kuqale umnyaka. Umqondisi walolu gatsha esabelweni sezansi emandebeleni mnumzana Enathi Mdlongwa uthi inkomo ezingu-11,980 sezibulewe ngumkhuhlane we-January disease kusukela ngozibandlela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.